Isiphathamandla seqembu le-Talent Vision umkhululi Mthunzi uthi yebo kambe bebephathisa umphakathi ngesikhathi uzulu elwisana lo mkhuhlane we-COVID-19 kodwa isenzo sabo siyisibonelo kwabasakhulayo ukuba bengaziphilisa ngokuphatheka kwezemidlalo.
Besihlanyela intanga ebantwaneni ebafaneni labo abadlala umdlalo webhora ukuthi ngalo umdlalo webhora ungafaka ukudla etafuleni. Ngithemba imuli ezimpili ezintathu ezipheka izolo zibonile ukuthi ngomdlalo webhola ungakufaka ukudla ethebulini ngoba mhlawumbe kuphekiwe khonokho abakutholileyo. Yikho lokhu kuzakwenza ukuthi abafana bethu basebenze nzima labazali babasekele ngoba bebona ukuthi uyiwani.
Abadlali abalikhulu abasakhulayo abadlala kumaqembu abasakhulayo weqembu le-Talent Vision bathole impuphu amakhilogramu alitshumi, 2 kg yechukela, 2 kg yerice, 750 ml amafutha okupheka, 500 g indumba, 1 kg isawudo kanye le 50 g amatemba umdlali ngamunye. Umthunzi uthi bakhangelele ukuphinda njalo bephathise abadlali ngokuhamba kwesikhathi.
Isipho sethu leso sokudla sibona ngani sizancedisa okwamalanganyana. Nxa kuvuma asoze kube yinto yelanga elilodwa. Izathi kungatholakala siphinde sibakhumbule futhi abantwana ngoba sisesephakathi kwayo i-corona.
Iqembu le-Talent Vision leqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 njalo ngelinye lamaqembu ambalwa lokho esenelisa ukuba ephe abadlali iholo labo loba kungela madlalo edlalwayo kulezi nsuku. Abadlali abaphiwe ukudla ngolesine ngabadlalela amaqembu abasakhulayo abalisa i-under 13, i-under 15, i-under 17 kanye labadlala kuqembu labo elidlala kusigaba sika-Division 3. Ni Melee Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.